Kuka kumangalisi kuna loko ngokuba vele umnumzana uTambo uMongameli uTambo indoda ethanda ukuziveza isikhwaka. Umuntu olamandla, umuntu ongesabi imikhuhlane, umuntu ongesabi coronavirus, ongesabi COVID-19. Ngakho ke akwethusi ukubona esenza ngalendlela, ikakhulu ngemva kokugula kwakhe. Ufuna ukuziveza engumuntu ongelandaba, ongethukanga. Ngakho ke nxa sekusenziwa virtually, okusho ukuthi nxa sekusenziwa ingxoxo mpikiswanelo abantu bengekho, sekusenziwa emakhompyutheni la ku television, kutsho khona ukuthi kasezukubonakala ubuqhwaga bakhe, ubukhulu bakhe, amandla akhe, ukungesabi kwakhe. Yikho lokho kwenza angayithokozeli le ndaba, ngoba iphikisana lalokho ayikho khona, afuna ukuthi aziveze yikho khona.
Singabona eguqula umcabango yini uTrump esephatheka kulingxoxompikiswano.
Lanxa amathuba emancane okuthi aguqule ingqondo yakhe, kodwa kupolitiki ngeke uthi ngeke, ikakhulu nxa kusiza emuntwini onjengomnumzana uTrump esazi ukuthi uyakhuluma okunye enze okunye. Kodwa ke vele uxakekile kakwazi ukuthi udaba lolu aluphathe ngayiphi indlela, phatheke yini kwengxoxompikiswano kumbe angaphatheki, ngokuba usekelo lwakhe nxa kuhlolwa abantu lubonakala luyawa kakhulu. Ngakho ke kunengozi yokuthi angaphatheka kungxoxompikiswano, usekelo lwakhe limale kakhulu kusiya ngokuthi luphathwe njani. Angaphatheki kungxoxompikiswano, usekelo lwakhe luwe kakhulu. Ngakho ke uzabe xoxa nama-advisors yakhe labangane, bebonisana ukuthi enze kuphi kwakhona. Yikho lokho azagcine kwenzile, kusiya ngokuthi abone, esebona ukuthi yikuphi okungamsiza ukuba aguqule lokho esikubona kusenzakala ukuwa kosekelo lwakhe.
Nxa ingekela ukwenziwa, ubona lokho kungaphazamisa yena uTrump kumbe kungaphazamisa uBiden kumbe ubona kungabasebenzela?
Lanxa abantu abaningi sebekhethile ukuthi bazavotela bani, njengoba sekuze kwafakwa le mail voting nje, balutshwana abantu asongabazuza kulesi sikhathi besuka kuBiden besiya kuTrump kumbe besuka kuTrump besiya kuBiden. Abaningi sebevele sebekhethile, sebeme khona lapho, sebevale indlebe namehlo, abasezukuzwa lutho olungabasusa kulo abafuna ukuthi bamvotele, abasezukubona lutho. Sekulutshwana okungatshintshwa yidebate, ingxoxompikiswano lezi. Ngakho ke nxa ubuvela phambili uyathanda ukuthi uhlale ungayanga phikisana, ngokuba ungacina uzigwenxa ekukhulumeni kwakho. Kanti nxa usemuva ungathi awuthi ngiyezama kancane njalo ukuba ngithole ithuba. Bobabili ingxoxompikiswano isengabalimaza, bobabili ingxoxompikiswano isengabancedisa, kusiya ngokuthi izabe izaphathwa njani. Kodwa abaningi vele abantu hayi sebekhethile ukuthi bazavotela bani, sebelinde usuku. Kuselama-independent lama-undecided yibo abangalungiswa ke ingxoxompikiswano, kusiya ngokuthi iphathwe ngayiphi indlela.